into eyenziwa ngulo hulumende okhona ongakwazi ukuthi alungise inhlupho zabantu, kodwa nokhetha ukuthi abethusele abantu ngenhlupho abakizo bangakwazi ukuthi bamele amalungelo abo, bamele into yabo nxa kulolu thulo bahluphayo. Sikubonile kwenzakele kithi esiziyindawo endlini kaGoodson, bafike bakwazi ukuba khona bamthwala bahamba laye ebusuku ngomgqibelo i-NDC kufike idemonstrate ngeMonday. Bembuza ukuthi omzacabanga bebuza mina, ngoba mina bangazi ukuthi mina vele amalungelo abantu ngiyamela, njalo bebayekwazi abafuna ukuthi baphanjanize lokhu kudla bawudla, ngoba la ihulumende velena isikhangelela okwayo yodwa, ayilandaba labantu. Baha esizinda ngale sebengene ezindlini ezinenkonya kulo mfana othiwa nguNyasha, lo munye othiwa ngu-PP, babadobha bajikela egangeni ebusuku. So khona kuyitshengisela ukuthi lohulumende okhona bafuna abantu bakhuluma inhlupho abalazo, ufuna abantu bathi bathule kuphela into zonke eziqhubeke yena ezokuzela. Sibona la ku-deputy mayor lo uKambarana laye bamdobhile ekuhlanganeni kwami laye ubentshile ukuthi bebuza ukuthi mina ngingaphi, ngoba bandinga, ngoba ngemva kokwenza lokho osokwenzakala lami ngingasuka esizinda lapho engihlala khona endlini ngibale ngisithi nje umdacathi njengobana ihulumende le ithi la mazinga iziluma abantu isidlela yona abantu. So khonokho lami ngiyakwazi ukuthi vele siyazwa kula abanye abasitshelayo ukuthi vele kunje sihlale evalweni, ngoba batsho ukuthi kuthiwa kule mihlangano emiyenzwa yarali kwathiwa ufuze babulale abantu bonke abasemathekeleni abahluphayo, especially kobuba yaba njengathi okutshengisela ukuthi thina besithi igugurawundi yaphela, kanti khani sokulugugurawundi number two.
Nje sikhuluma nje sizwa kuthiwa awusahlali endlini usucatshile, kuhamba njani?
Ye vele ngicatshile kangikho endlini, ngoba endlini babuye busuku bebefake izimoto lezizondlinga. Into le yenzakala ngabantu be-military intelligence, i-military abasuke yarare babekuhamba bele mgogo le mali khanya futhi babethwele izimali ama-US dollar, babhatalwa ama-US dollar. Ilizwe lamali silagezi, akuze nje sikhuluma kulagezi, amagezi asuka ngo-4 ephelwa ngo-11, but imali yokubhadala abantu ababulala abantu banayo, ngoba bafuna umbuso wakuqhuba ukuya phambili, beninikezele abantu abantu bekufike ukuthi bakhulume babulelelaka abazame ukuthi abantu bamele amalungelo abantu. Nyangana lowo dokotela odwetshiweyo udwetshiwe ube ngomunye womuntu abakhalayo ukuthi okusukuthola akwenelisi, njengoba sikhuluma namhlanje i-$100 na uyitshintsha ku-black kumakethi emnyama isiku 1600, then bona bahola malini, ayithengi lutho, imali eholwa ngabantu.